Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Mahlabethu siyancena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho hhayi ukufunza iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhota amadezezane.
Namuhla lilanga lokunanza abakubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo futhi nabahlobana ngumbuso ngasinyane kodwa kulamazitha amaningi angazange azize imfanelo zabo.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhayela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho oluzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katio uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla lezanu PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo bathi bona hayi izangena ku-normal roll hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission lamajaji sebaginywa izandla sokuyizikhotha amadizezano njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu ngabasakwazi ukuthi benzani sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile awamawazi lama constituents. Konke lokhu inqoba ngoza ukuzakwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abantu aphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufetha. Mahlabe Zulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunza iparty ngoba sokukhanya ngani sokuzikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le Defense Forces Day enkundleni ye National Sports Stadium lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo. Njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu, abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga eHeroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day behlonipha ikakhulu abasekeli beZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithi thina basobala ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azize iy'fanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza begugurawundi sobulawa abantu, bangena esatasheka, bangena emtswana, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bebe ngabantu ababili lamibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangapi, labo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezikwe ngamaxhezi ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafutha, abachaya lapho kulezikulakaplezi benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhaza. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi abakeyingamazisa ilizwe sesisize kuthathe izimali zabo ze-dignitization bazifake bahle ama-business abo babe kwenzileleyo batathathwa ngukhulumende bachiquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida kwatathwa, akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zafuthi kulamazitho amanye anezidla ezinto manje kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kabo kuyananzelela la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi imisebenzi bayawazi amazitho ayefundise imisebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi bathenga izapho, ngiyakwazi abami abangena izani kodwa bahanjiswa kusevutini ezweni labo zinda ihanjiswa izapho kuya kusweni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abasayizini ngoba iyabophisa isethu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakho wayizapho so khonoku ukuthi abantu abathi abalula ilizwi kumbe abahanjiswa bathweni bacine ngochatha ukuthi babe ngamazaphu ngamazitha ngokunye okudanisayo ngelizwi ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu walula ilizwi azuze lokho okumlingeneyo angachathi ukuthi wayehambe njani ukuthi azayelula ilizwi.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangangabi ngabantu abanezandla, kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulu, kungabi ngabantu abangababulali. Lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedala. Akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abasabayo, kube abantu abaneqiniso nokulwela ufunwa ngabantu. Sifisa kube ngcono kulalokho okuyikhokhona.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi igugura undi yona le kuze kubulawa abantu abaningi. Kwabulawa ingxenye yama-forces awe-army, i-5th Brigade. Yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu. Kwaba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo, singabi i-army yokungenela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda. Ezamaqanda iyathiswa umlilo. Sithemba zizahlala zinjalo. Njeni i-future zihlale zingangenelwa yi-politics. Noyi-politics yaneyo ukuthi ubani ngiyamzonda, ubani ngiyamthanda. Yenza ukuthi abe sebuthweni lawo. Bacine besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi i-party. Ama-Defence Forces ngama-Defence Forces. Ba-defend ilizwe, ba-defend inhlanganiso eyodwa ebuthayo. Kulingakuthile. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani. Usibanda uxoxele intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu kobulawayo izolo.
Baba namhlanje sesisalelwe ngamalanga ayisishiyangalonye ukuba sithakazele siye ekhethweni. Namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele. Lithini ngelanga lalamhlanje?
Ilanga namhlanje liqakathekile. Ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani. So okwakuqala as abantu abamnyama be-Africa sasizigqili zamanye amazwe like o-Europe, America, Portugal. Basuka bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la. Esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliament. Ngaloo sizathu sasuswa yimithetho esasingalasandla esikuyenzela. Ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elitsho indawo ezigcinelwe abamhlophe. Uthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele ikwathi lise-reserva, a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place. So sase sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest. Sasiphila ngaleyo ndlela. So ilungelo ukuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho, siya kuma-election njengokugcwala lisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayezimthetho e-parliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe i-cabinet elo president ukuze kube le-judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ngokulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe. So mbona ngani-ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha. Ukukhetha kwangikhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethiwe bazenzela intando yabo. Salwela ukukhetha ukuthi abakhethiweyo bevikele ilizwe lethu, bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu, igolide lethu, idiamond yethu, ikhowu yethu, konke okuthola izwe lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo. So asikuthi phela singakhetha ukukhethiwe sesenza kufunayo. Akulapha silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza kufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakhakibo ngani akula muntu wenza kufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo ulusuni kuwarurebi kuita zvaunoda unoreba kuita zvakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane lodaba lokuthi abanye ezinye imuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshele ukuthi yebo bazancotshwa kulindawo kodwa bazazibhadalela ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangikhona ziyalungiswa kahle mbonto bonde laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga wonke anakathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga ngabuye azabhalwe khona pha sizama ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there yes abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes
lo ke bekungumgcini sihlalo webandla lezana uPF kwabulawayo umnumzana Jabulani Sibanda okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usitshayele ihlombe induna uMtshana Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna i-National Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebesilomnumzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu ele-New Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi watshayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ibandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani bahlekazi bakhijon heven namaphitshani nje hhayi amaningi ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota izanu into esiyicelayo ukuthi zingadini ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izanu ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izanu kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotela izanu echanele abantu bengethusela abantu into engayisiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zelile labafazi bazo labantu abazezendlini hhatshi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezanu lingayithuseli abantu basezimbabwe lingayithuseli abantu basezimbabwe siyacela abantu basezimbabwe lingayithuseli abantwana basezimbabwe bantu bezanu siyacela mpela ma uzazi ukuthi nawe ulomntanakho ohlupheka osemazweni siyacela tshintshani fakele uqaha ujaha kangene kupresident like liyekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintshi bengavotela uchamisa lizobabulala hhayi ngamanga lawo kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsho lani layilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngoqanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edutshulwayo siyacela bantu basezimbabwe
iyalibingelela mahlabezulu kini lonke bosicinkamela inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlabezulu irediyeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibalekekazi sithi sizodinga umsebenzi bebesithi bona umlungu abamfuni akula lizwe elingalamlungu alulalizwe elingalamuntu omhlophe umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe singafuni ukurobhana lapha ufuna ukunika ukuthatha isiyanikeza amanye amazwe liwathandayo nalawo bebulala abantu cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu esikhathi esisebenza kabe sijwele kathana kuthukana ngezinhlamba ngani singabantu abangahluphekile awanganjani cela kini lonke bantu bakithi linaphatha ephethela yekelani ukuthi likhuluma into ezingayisizo to zonke lezi ezilizikhuluma lokhe lizikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa lokhe lithi liyaguqula liyaguqula futhi akulwa kuthi ubani mnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebela ukuthi azidude amandebela arelaxa bantu besiyageza bashaba abulala abantu khathini siloke isabulala abantu likode loke lithi liyalungisa lilungisani hhayi mani asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizweni labantu ungakhethangani ukuthiwa kule nketa abashabe siyabonga
hallo studio 7 ngenjani siyalithanda lonke siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo ya studio 7 sesiyavota aleli phuza abantu abahlala zitshana lo baphuzebeyele uwula mani aburante sitholayo ningaze sitshane senzele kudla bona bani abongqongqosha abaphambili ophethe aburante siyenzayo loku phonga utshintsha nje uthi wakutshintshwenje kodwa vele ha kuyafana nje kwizinto lokho
basakazi nani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane egana lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu obamama abasapota izanu oyifakayo mphelayo naleyayi intsaro ethi wena usapota izanu ukuthi bomama aninasihelwe yini aninazwelo yini umntwana erethwe ugogonono wekhetla ichegu mpela liyisapote izani nalowo baba nimsapote ngezani ngoba niyayayo niyisapote mpela phezu kokuthi umntwana urethiwe erethwa ikhehla lime nayo mpela izanu aninasihelwe yini nalo umama lo okunguye mpela oyilena osuke kule ntuzana ku-MTC waya kuzanu mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orechiwe lo mntwana orethwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe libulala ifuture yakhe awubo mama yibani nesizwe yibani nozwelo yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirethwa irethwa ikhehla elingaka wena kungowakho umntwana ungathini wena kungweyakhe ingane ungathini isiyarethwa igogonono yekhehla eselise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane ibani nozwelo bomama ibani nozwelo bantu hawu kodwa mpela naye emathipelelendi iyafa abantwana abafundi esikolweni alifuyi alufiki nje uzwelo asifiki nje isihelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayezala uhelelwa kanjani asifiki leso sihelo ukuthi abantwana abafundi ikusasa labantwana liyashabalala ikusasa labantwana selifile libulawa yiyona le izanu yenu eliyisapotayo elimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo hayi isihelo siyafuneka kodwa kwesinye isikhathi
Studio 7 ninjani hayi siyabonga elikwenzele noma uhleli kwenza kusiphakele izindaba hayi mna nami ngokumbona wami ngibonani kumele sike sinike ibandla eliphikisayo ichance sike sibone ukuthi khona ukuzayenzakalana hayi ngoba leli elibusayo kudala libusa sizalwa sithe sithole kuyile libusayo namanje lokho liyile libusayo but there is no development i-development ayi-question hayi akulamgwaqo akunamas akunamali akunamsebenzi hayi ngani inkosi sibona bantu sike sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini
awu bantu bakomthwakazi salibonani linjani ngofohlozo omnyama okhulumayo awu bantu bakomthwakazi lina kathi li bantu bakithi lathini ladlani bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona ungafana lokuthiwa zinsimbi zejwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo hawu madoda usaba nje linubona nje insane nje zingapha hawu madoda yini eqakathekile kanti ngasilihlanyise umuntu lowazi akhampe naliguqula ingqondo ngalolu hlobo nampano lukhawuthi masuka bangenanga i-Rose Acre kwathiwa kasomaqhawe amaqhawe ale history ebhaliweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu leyo kuthi igama likalukhawuthi phandle bonke lawa amadoda lawa ayalayo ngolokhuza lawa bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye i-Rose Acre ngamaqhawe lawa hawu madoda kuyethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe asazi kumbe ukuthi bambe bajayiva khona eralini yes zanu okuthathwe ngamalunga lewo zanu sokuthiwa ngamaqhawe hayi asazi kini lini lenza isisekelo sombuso lali business ezisekelo sombuso selithumile nanko lisiyaqova liqova 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 kuzwakala lonke into elakwenzayo izani namandla everywhere hayi buya mhla ka 23 izani wine futhi liphinde ku 28 yewina futhi ali nabantu lina hayi lisithengisile hayi we have sold us ayi ayi
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kondoni isikhobo khobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo othi enkayi emandebeleni ngemoto inhlethi. Othi emandebeleni ngemoto akunahlamba. Udlame lukhona emandebeleni ngemoto. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezami. Amasotsha supporta lina izami. Nomnangako emasweni so lonke so liyabelithembe khonokho nje kweliphikisa ngeliphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emaplazini kunapha bakhona abantu abangayifuni iZANU-PF njalo akungeke kuhlala abantu abasupport iZANU-PF ngoba ayiso iZANU-PF yodwa yaleli lizwe lethu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleni yethu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi yona lo mnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi Georgia liluzile bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathise ngathi uya kuba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo. Ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngeni esejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza marala akhe la ekhampena. Bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.